sikubona kuqakathekile ukuthi akhulumisane nobaba uPresident Ramaphosa. Isizathu singokuthi uMnangagwa yena ngokwakhe kaboni ukuthi kuleli lizwe sokonakele. Njalo sonke siyazi esintwini ukuthi uma kunokuphikisana ekhaya, sasidinge uMnamnankunzi oyabe ungumuntu ongathathi icele, kodwa yezama ukuthi ahlanganise laba bantu abaphikisanayo babalwayo ekhaya.
Baba Nkomo, nanso lilo ubona njani lolu daba?
Esikwaziyo thina umhlaba wonke ukuthi kwaba upresident ubaba uED Mnangagwa akazange yale ukukhulumisana lebandla leMDC. Into ekhona ukuthi bona yibo abangafuni ukuthi babe ingxenye yenkulumo ezikhona lamanye amabandla akhona okwazakala ukuthi akhontesta kukhetho oludlulileyo. Ubona abafuni, yilo iqiniso elikhona. Ubaba uED Mnangagwa akayalanga, singazi ukuthi bona ngemizamo ukuthi badinga abanye abantu bangaphandle kwamazwe bazame ukuthi kube njani.
Kuthiwa buyani kuPolati Makhumalo, kanti libalekelani?
Kambe Mhlonitshe, akungitshele shuwa ukuthi uleqinisa lokuthi wena silabantwana ababili, owakho lowami. Owami upase u-grade 7, owakho wapasa u-form 4. Sesisiya ku-graduation, ubususithi wena, hayi Makhumalo, bisa owakho umntwana lanxa epasa u-grade 7 azograduata ku-form 4. Kanti Polati leyo okhuluma ngayo Mhlonitshe wami, sizahlala njani? Kukanti bonke laba bakupolati akula lo yedwa olomneli wephalamende iphalamende ngaphandle kwamakhupha lobantu ababili, thina silabantu abayi-110. So lapha sifuna ukuthini?
Kuthiwa likhuluma lamazero kupolati babunkomo.
Into fanti siyivume siyazi sonke yikuthi khona kule constitution isisekelo sombuso angitsho esikhona eZimbabwe, asiqambe ukuthi akube lezinto zonke lezi esikhuluma ngazo namhlanje. Lokhu luthando lwebandla eliyabe lithe lawina lathola ama-seats amaningi, lathola upresident, ukubana likhiphe isandla sothando sokuthi kuyani sikhulumisane. Asikho ukuthi khona it's a must kumbe yinto yokuthi abantu fanti bafoswe, but lokhu kusenzela ukuthi ubaba upresident Mnangagwa kulothando lokuthi akukhulumiswane. Ibandla le-MDC eliyababuthanisa alibuye lihlale phansi lungisenisi sonkeni singabantwana beZimbabwe. Iqiniso elikhona ikuthi vela lapha kwaba lo muntu oyedwa owawina i-election, nguye nalo okufanele ukuthi khona abe nguye ofaka singathi imibono yokuthi ilizwe lingabuswa kanjani.
Asivumelani babankomo, ngikubuza umbuzo olula, ngithe mina mina lawe silabantwana ababili, owami upase u-grade 7, Nkomo wapasa form 4. Akithi kwaNkomo upase university, so kule graduation la wena Nkomo usuthi kimi Makhumalo, yisa umntana wakho kwagrade 7 abuye enast lapha azograduate. Ugraduate angaliphi yena engafikanga e-university? Kwamona awusoze ukuthi wena umntwana wapasa u-grade 7 nguyohambe eyagraduate e-university. Thina sithi ephalamende silabameli ephalamende abaningi ukwedlula bonke laba abakupolati, ozero laba bini bepolati. Bekuqakathekile ukuthi kubuye izano le-MDC lababuthanisa kuhlaliswane phansi, sivumelane ukuthi hhayi lapha sizoduke somele sikhulumisane umlota. Sokuthi sikhulumisane umlota asidingeni uMnamnankunzi, sivumelane uMnamnankunzi wakhona. Hatshi ukuthi njengoba ngezizane liyinike yini selidinga uMnamnankunzi, yini futhi eselisitshela ukuthi kuyanini sikhulume.
Nanso baba Nkomo, kwalani ukuthi ubaba uMnangagwa ahlale phansi lo Chamisa ngaphandle kwePolati?
Lokhu yaso kuyi-demand. Yabona into okuthiwa i-demand lesicelo ukuthi yene sidlule ku-election kwaba kule constitution yelizwe eyo esikhokhelayo. Ayitsho ukuthi uma umsethe wawina thatha laba bantu laba abantu. Iyona ikhuluma ngokuthi osewinile nguye okhokhela ilizwe. Ngokunjalo lo osewinile sethe wonke umuntu ongabe ngu-grade 7 lalo oseyunivesithi lalo ongabi yani lapha sihlale phansi, ngoba laphana singene e-ground phela ngalinqoba. Ngiphami ke imbono yenu yonke elinayo sibona ukuthi ilizwe singaligiqinisa kanjani. Okudingwa ibandla le-ZANU PF yikuthi i-MDC ekhokhelwa uMabuthanisa ayibuye layo, sikhulume singabantwana beZimbabwe sonkeni.
Ukuyiphetha Makhumalo, ungathini kuzulu weZimbabwe okhangelele kubaba uChamisa lo Mnangagwa ukuthi babe yibo abathola isisombululo kudaba oluhluphayo?
Zizalana zaseZimbabwe, iZanu isisibulele, sikhuluma kunje nje kasihle, asiyezi bedlela amafutha enqola zomlungu vele kawabambeki akelinye jeli ukuthi nxa kuthi asiya kupolati sabona sekwenzeni lekupolati omakhuphe selgqoka amasikafu ezali kanti nizagqoka njani isikafu sezani wona usithi ipolati ngumlamulankulu yikho thina sisithi kunzima ukuthi singene lapha ngoba bona labo zero beleli labo naba abakupolati ngabantu bezani
kuyiphethe baba unkomo
umongameli elimthethileyo zizalwane zezimbabwe ikayananga ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane njengoba lizizwela ibandla le-MDC elikhokelwa ngoba kuthamisa abafuni ukuthi babuye etafuleni zizalwane zezimbabwe